isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 26 kuMabasa 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bathi bayahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala belegciwane le-coronavirus COVID-19.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha.
Bayakhala emaphandleni ngohlelo lokuvalelwa ezindlini.
Lapha ewandle abantu bayadubeka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sokulabantu abangamathumi amathathu lanye eZimbabwe abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abane babhubha wathi njalo ababili basila. Sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezisithupha 6067 eZimbabwe ababecatshangelwa ukuthi balomkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele sokulabantu abafika phose izigidi ezintathu abahlolwa batholakala ukuthi balomkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University City abedlula amakhulu amabili babhubha. Kulabanye njalo abanengi abasilayo. Kumemetheka okumangalisayo umkhuhlane lo kweleMelika. Akwaziwa ukuthi eZimbabwe luzaqhubekela phambili kumbe hathi uhlelo lokuhlala ezindlini olubizwa ngesilungu ngokuthi yi-lockdown. Uno Butler wohlangothi olubona ngezokwethula kwemibiko umnumzana Nick Mangwana kenelisanga ukuchasisela uStudio 7 ngodaba lolu ngenxa yokuthi wesemhlanganweni wokuhlolisisa uhlelo lolu oluqhutshwa yi-COVID-19 Task Force. Uhlelo lwe-lockdown lugqitshwa ngeviki ezayo abantu abaningi bekhala ngendlala lokunye okujiyeneyo. Omunye wabakhalayo ngunkosikazi Janet Ndlovu ohlala eFilabusi esabelweni seMatholen South.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha. Sike sabona elinye idoni elibuye libhalisa abantu lapha kuthiwa bazathola ukudla. Asiphindanga salibona. Bona laba abalutshwana abaphiwayo umumbu we-welfare. Yibo laba abaphiwayo balutshwana.
Unkosikazi Busi Masina ohlala emagwegwe kobulawayo laye uyakhala okumangalisayo.
Okwamahara vela ngaze ngubone. Njalo indaba yemali kuthiwa kule mali eholiswa abantu. Ngiyezwa ku-news bekhuma ukuthi sebenike phose ama-1000 amangaki kobulawayo leHarare. Kodwa angaze mbone muntu mina osweke wathi leyo mali uyitholile. Ngingazitholelo mina ngoba vele angaze ngiyitholi. Bathi khonoko nje ukuthi omunye umuntu ukhona yena seke wayithola leyo mali. Ayi angaze ngiyibone mina angaze ngimuzwe lo muntu okhuluma ngayo ukuthi uyitholile. Siphonga ukuzwa bekukhuluma bona kuma radio lapha kuma ezindabeni lapha ukuthi sebephila abantu imali njalo kule mali enganani.
Umnumzana Fortune Nyoni ohlala ewange uthi kabatholi lutho okuphiwa nguhulumende.
Iqiniso elihle sikuzwa nje ukuthi kukhona kwezinye indawo lapha ewange ngitsho lasemaphandleni akulanto enjalo abantu bayadubeka.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Kethuwelu Phahla othi kukhanya engani abantu abaphiwa ukudla ngabasekela ibandla leZANU PF.
Elizweni lakithi kanti kuhamba njani langesikhathi sokufa kumele abantu kukhethe ukuthi laba ngozibani kumele badle laba abanganikwayo bona yibo kumele bafe. Hayi bantu, abantu bakithi kabantshintshe. Abantu bona labo ukudla okufikela kubo kabatshintshe izinhliziyo zabo lezi ezililitshe eziqine kangaka ezibayenza ukuthi bakhetha abantu banika abantu ngokubazi. Akumelanga kube njalo. Nxa kuyinto elanda ukuzosiza abantu, elanda ukuzosiza umphakathi, mayisize umphakathi wonke.
Kodwa umnumzana Dingumuzi Phuthi okubandla leZANU PF uthi akulabantu ababadlululwayo kuhlelo lukahulumende.
Ngamanga aluhlaza tshoko lawo ukuthi ukudla kokuncedisa abantu phakathi kwesikhathi sobunzima somkhuhlane we-COVID-19 kuphiwa abantu abasekela ibandla lezani PF kuphela ngoba abantu abayibo abakusebenzayo sibone kusiba ngama residents associations nxa sikhangela emadorobheni imizamo yokuthi lokho kufike emaphandleni andubana ilethwa kodwa siyazi ukuthi lati njengabantu esebenza labantu kasilani lokuthi umuntu sekela liphi bandla ngoba thina silandela umbono lokwenza kuka president Edim Nangagwa ukuthi wonke umuntu weZimbabwe uqekathekile azingeke siqalise ukubandlululana ngalokho angkwazi ukuthi abakukhulumayo bakuthatha ngapi ngoba umthetho kahulumende weZimbabwe lo mbono kamongameli Edim Nangagwa konke lokho kuvumelana ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kaphiwa amathuba alingeneyo lati njengezinkokheli sikusebenza njalo nxa sikhangele abantu beZimbabwe sibabona bengabantu abafana nayo ukuthi umuntu usekela liphi bandla ayisikho esikwaziyo phansi kombuso kababa uMnangagwa
uhulumende uthi kule mali ayinika abantu ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane weCoronavirus COVID-19 abantu emabandleni bathi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini ngenxa yokuthi abanye babo balezifuyo njalo bakha amanzi endaweni ezijiyeneyo lapho abantu abagudlana khona njengendlala yenza umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba
bathi bethuswa ikubhubha komuntu obehlala eMondoro obulewe ngumkhuhlane weCovid-19 ngeviki ephelileyo sebedlalela evalweni besithi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngesiphangiphangi emaphandleni ngenxa yendlela abaphila ngayo umnumzana Pino Sikhosana ohlala eJombe enkabazwe uthi okunye okwenza abantu bengalandeli iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini olwaziwa ngokuthi yi-lockdown yikuthi kulabanye abelusa inkomo okumele bazikhangele sonke isikhathi
lapha esikutshana khona siyakukha amanzi abantu abakhangeli khonoko esikutshelwa nguhulumende wama-social distance siyama nje sibuthene sifika amanzi uma kusenza uhulumende elethe abantu abangafundisa abangapha ukuthi njani miwaso ukuthi udwele ukorona lolu lungazibulali
omunye njalo ohlala esiqhintini sesidakeni eJombe umnumzana Zamani Chuma uthi okunye okwenza ukuthi bengalandeli iziqondiso zohlelo lolu yikuthi izibhedlela zikhathana lemizi yabo
binilaba abagulayo asenelisi ukuthi sihambe ezibhedlela ngoba loba imota sibili ezidlulayo ngapha sezizilutshwana ukuthi sikwanise ukuthi sigade sihambise abagulayo ezibhedlela
lokhu kusekelwe unkosikazi Nompilo Chabalala ohlala enyama yendlovu esabelweni seMathebeleni North othi bayalamba ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lolu
hayi indlala isitwala esenzima ngapha lezibhedlela kula uyahamba ezibhedlela kukhatshana kwampuskotwa kulaphiliza kulamuthi
omunye njalo ohlala enyama yendlovu umnumzana Zibuyile Nkomo uthi basethwa indlala lamanzi
kula transport uya lapho kudingwa khona ulu ngoba kuvaliwe imota kazihambi izibhedlela zikhatshana nendlala lonyaka izulu lisibulele akusila kudla amanzi sithatha kugwayi maningi khona le nkomo zinatha khona lathi sinatha khona
kulabanye abakhala ngokuswela ulwazi ngomkhuhlane we-COVID-19 omunye wabo unkosikazi Sazini Maphosa ohlala eManama esabelweni seMathebeleni South
abantu balapho yazi bayaphithizela sokwazi mbeni sizabulayiswa ngabantu betshwala bona lapha yazi kuyafiwa and i-grocery so siyabulawa kodwa sokudura lokho lokutshona endlini ningene ngiphume phandle ngengadini ngichibilike ngibuye ngizohlala endlini eyi anze siphele nzima uyazi angazi ukuthi umuntu okuzaphela njani lokhu
umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF uthi uhulumende uzama ukulungisa konke okuhlupha abantu
kulo engikubonayo ukuthi abantu bayakhala ngokuthi amanzi endaweni lezi lokudla kumbe lokungaphatheki uhulumende uyananzelela konke khonoko kodwa uhulumende uyazama izandla zikahulumende zimfitshane imali asilayo kangako kodwa uhulumende sethena i-priority number one ikulwisa umkhuhlane we-COVID-19
akwaziwa ukuthi kuza kwenzakala nomkhuhlane lo ungamemetheka emaphandleni kweleZimbabwe ngimele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm tholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Siloku sikuhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini sithole imlayezelo evela ebantwini abathiyeneyo. Basithumezela ke le imlayezelo kuWhatsApp unombolo yeStudio 7 ethi +1 202 465 0318. Uthi sizwe ukuthi bathini.
Isicelo esinaso esisifisayo ukuthi ngabe uhulumende wakithi welaseZimbabwe ma kusenzeka avule lapho avula khona, aye avulela abantwana abazabhala ama examinations ekupheni komnyaka. Abasikhangelela abantwana abaku form 4 laba ku A level, at least ma kungavulelwa bona babuyele ezikolweni. Sibone ngathi akungeke kube le congestion eningi kakhulu, kodwa abantwana bazayeneliseka ukuthi kube lalapho abaqhuba khona. Siyabonga, sicela ukuthi uhulumende asikhangelele khona lokho. Ngiyabonga. Okhulumayo ngusakhile moyo wela seplant.
Igama lami nguWashington Ncube, ngisetsholotsho kwesigendi. I-lockdown thina sezele phansi. Ithe iqala before iqale mina ngangisegoli nje ngasuka ngeviki leli ngisuka ngithe ngifika 3 days, hayi yabe iqala ngivalekile nje ngisekhaya. Kodwa ke ngibona kungcono kakhulu ukuvaluleka kwami ngisekhaya ngoba ngiyakwazi ukuthi ngivuke ekuseni ngiyemasimini, hayi sidlele nje nanamakhabe noma indlala siyikhangele lo nyaka. Hayi lo mnyaka ungathi usifulathele ma.
Lawu lakho ukutumeza umlayezelo wakho khona manje, tumeza kunombolo yeStudio 7 ethi +1 202 465 0318. Tumeza khona manje. Sike sihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuyaxokozela emzini kamongameli kwakho le Melika kulandela okwethulwe ngumnumzana Donald Trump othi abantu balakho ukulatshwa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 ngemithi ebizwa ngokuthi ngama-disinfectants. UTrump uthi ubezidlalela nje kodwa abamaziyo bathi ubekhuluma okusenhlizweni yakhe. Kule mibiko ethi umkhokheli wawelizwe le-North Korea uKim Jong-un ugula okumangalisayo, kukhanya engani ulakho ukuhanjiswa kwele China lapho alakho ukulatshwa khona isifo senhliziyo. Uyise wabhubhela kwele China lapho ahanjiswa khona ngesitimela. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
ulobaba mkhulu.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubekela phambili ngodaba lokuthi abantu bayakhahlamezana ezindlini ikakhulu kulezi nsuku ngesikhathi somkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ake siqhubekeke lolu daba namhlanje silonkosikazi Jester Sibanda uMandlovu kanye lomfundisi uRonald Moyo we-President in Christ Church.
Abantu abaningi bayesaba engxenye kithi kakhulu obaba. Ngizakuza umama ukuthi uthi
qedisa khona mpahla angena umama, qedisa khona lapho.
Uyabo usesaba uthi ungaveza izinto zakho ezivele ziyingxenye yakho usuza kwaliwa, usuzathotshwa, usuzathini, seza kukhangela njani. Kodwa ke ngiyabuyela ukuthini, xa kulothando ayikho into noma imbi kangakanani noma inkulu kangakanani, iyalungisiswa ngothando.
Ngena mama khonapho Mandlovu.
Ngiyabonga. Lokuswelakala kukaJesu, uJesu uyaswelakala emakhaya ngezikhathi ezinje ukuthi ubaba lo mama labantwana uhlalwe emthandazweni kuthandazwe.
Ebantwaneni ke igogo lapho ke Mandlovu, nxa kusenzakala khonokho ukuhlukuluzana ezindlini, abantwana kubabamba njani enhlizweni konke lokho?
Bayakhathazeka ngoba abantwana ubaba bayamthanda nomama bayamthanda, Nga abantu laba sebekhathazana. Sebelimaza abantwana, abantwana basebelimala kakhulu okudlula bona.
Mfundisi,
amasibulo uchaye khanda kuyabahlukuluza abantwana. Athi namhla kuphela la kusasa. Bathi laba ba tatisha ngezenqondo. Umntwana uyakhula xa ekhulela endaweni enjalo. Ungabona ngani hayi uphethile sibili usehlambulukile enqondweni yakhe uzabamba lokho okuqakathile. Kodwa ke phambili ekuphileni kwakhe uyabuyela kuwona lwana umumo akhulela kuwo. Ngoba kuye umuntu ongubaba kumele abe ngumuntu ohwabhayo, kumele abe ngumuntu olamandla, kumele abe ngumuntu okhanya ingani ulonaka angahlangana lomunye ubaba olungileyo ochumileyo. Hayi kasobaba enough. So kuyahlupha ngikhulumela kwaba ngamantombazane, kuyakhathaza sibili phambili. So mama uchaye khanda impela.
Ye nxa sithi singavala khonapho-ke Mandlovu, njengomuntu omdala sibili, xa kungathiwa akubalayi abantu sibili lapha ukuthi kumele baziphathe njani ezindlini, akubalayi sizwe mali.
Mina ngithi ezindlini lapha abantu kabafundane, bazane. Umama amazi ukuthi ubaba ngambona senje, mina ngime so.
Okwengezelela kumama okunye ikwazi ukuthethelelana. Akula muntu ongelasici, sonke sonile sisilele enkazimulweni kaNkulunkulu. Kodwa singakhuluma iqiniso, iqiniso liyamkhulula umuntu. Ngase silikhulumile sikhumisane umlotha, uyawakha umuzi khona lokho.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge ubaba umfundisi uRonald Moyo weBrethren in Christ Church, ngibonge njalo lo nkosikazi Chester Spanda uMandlovu. UMandlovu yingcwethi kwezamasiko esintu. Hayi ezulu kandaba sima lapha kuhlelo lwethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Hobe.
Yebo. Sakaza mohlezi. Yikude banokuhlelo labasakhulayo ngingoMike Hobe. Namhla kuhlelo silokhe sikobulawayo ngontuthu ziyathunqa. Sixoxa loSibusiso Dube, intatha lezindaba ngomsakazo website. Siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane weCoronavirus. Ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo. Njani?
Hayi ngiyaphila bafundi, njani khona ngapha?
Hayi siyaphila. Asithinteni udaba lolu mkhuhlane wecoronavirus, awena uyintatha lezindaba. Sike saxoxa labanye abakumsebenzi ofanayo, bona bathi kule lockdown amalungelo abo ayephulwa nabezomvikela. Lokhu kusaqhubekela phambili na kusakwenzakala na?
Esesikubonile thina ukuthi udaba lolu kwenzakale ekuqaleni kubangelwa kakhulu ukuthi ama press card ebengakaphuma ka 2020. Kodwa ngokwazi kwethu iministry ye information isiluxazulule udaba lolo. Kodwa inkinga esikhona ukuthi lokhe besiba khona abantu abazintatheli izindaba abamiswayo kuma roadblocks, abanye bebuza ukuthi kungani behamba ngezimoto zabo bengahambi ngozuko. Njalo sizwile thina ukuthi Zimbabwe Human Rights Commission isicomplainile ngokuthi bakhona abantu abahlukuluzwayo ngamasocial amapholisa kulesi sikhathi.
Asithinteni udaba ngomsebenzele ukwenza you know at sites. Siyabona ukuthi iselenze umsebenzi omningi kakhulu ekufundisweni kwa lifundisa uZulu okunengi mayelana ngalomkhuhlane. Ubona ngani izakhamizi kakhulukazi kobulawayo bayathakazelela na elikufundisayo?
Okokuqala, bakhona abantu abangani bavuzisisa esikukhulumayo ngodaba lwe-corona, but kusenjalo bakhona futhi abangani abakuzwisisi kahle. Ungabhoda lapha emalokishini kuboluveve kubo lobhenilala kwezinye indawo, uzabona abantu bebhodabhoda, uzathola abafana bezidingela utshwala, abanye bayavakatshelana. But okunye okumele sikuzwisise ukuthi lo mumo abantu abaphila kuwo uyenza abantu bezwisise izinto ngendlela ezahlukeneyo. Lapha ngizama ukuthi umuntu ongelamvuphe endlini, umuntu ongelamanzi empompini endlini, kunzima ukuthi umtshele ukuthi ahlale so abantu baba bese yadinga impupho and lapha empuchini kuyaminyana kakhulu lalapho okhiwa khona amanzi ezivorane nabantu bayaminyana
inani labantu abasebebanjwe ngalomkhuhlane kobulawayo lilokhu liqhubekela phambili li-increase uzulu kobulawayo bona bakuthatha njani lokho
abantu kukhanya ngani bakwamukele ngokuthula abantu ngathi ngesilungu kuthiwa ba-calm asikaboni panic kodwa kukhona engathi kuyangithabisa mina ukuthi kulaba abantu abasebenzela inhlanganiso ezinjengama-NGOs ama-civil society labosomabhizinus sebegijimile bagcwala yonke indawo bedinga imali yokuthi kuncediswe ukuthi izibhedlela ziphiwe ukudla ziphiwe imithi nokunye okufunakalayo ukuthi kwenqabelwe leyo COVID.
Hayi siyabonga Dube ngokungena kuhlelo. Silugciba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Kwanelo kwalamhla sohlangana ngolwesibili olevalulisayo ngenjabulo igama lami ngumayikhobe mthakaso omuhle Zimbabwe omuhle bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana njalo izihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje lapho esikhumbuzana khona ngelizwi lenkosi ukuthi litshona empilweni zethu. Ngibonge labo abalaleleyo nalabo abahlala belalela ukuthi leli lizwi mhlawumbe lingabasiza libancede empilweni zabo belungiselela ukwedlula kulo mhlaba besiya kwelizayo. Namhlanje ilizwi lethu siyalithola encwadini kaDaniel chapter 3 iverse 27 to 28 lapho lesihloko sendaba esithi isithando somlilo of Tyre verse 27 izikhulu nababusi nezinduna nabomkhandlu wenkosi babuthana babona lawo madoda ukuthi umlilo wabanga namandla emizimbeni yawo kungahangukanga lunwele olulodwa emakhanda awo engaguqukanga amayembe awo lingasondelanga kuwona ephunga lomlilo. 28 Nebukadnezari wakhuluma wathi makabongwe uNkulunkulu waushadrak nomeshek no-abednego othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ebezinethemba zazaguqula izwi lenkosi zanikela imizimba yazo kuba zingakhonzi zingakhululeki kunkulunkulu noyedwa unkulunkulu wabo kuphela. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, eli lizwi nxa sililandela kahle sibona ukubana kula madoda lamathathu uAbednego noShadrak noMeshak abafakwa esithandweni kumbe ezibo elalivutha umlilo owawuphindwe kasikhombisa ngobana babalile ukukhonza isithombe senkosi uNebukadneza. Into engifuna sinanzelele lapha yikuthi nxa sisahamba emhlabeni impilo yethu ihlangana lezinto eziningi lobunzima obuthiyene obunye obukhulu kakhulu. Nanku umlilo lo kuthiwa uphindwe kasikhombisa, umlilo vele uyazishisela nje pho nxa usephindwe kasikhombisa yikuthi umuntu athe abe umlotha ngesikhatshana nje. UNkulunkulu ke uyakwazi ukuthi abantu bakhe bayangena ebunzimeni obunjalo, abantu bayangena emililweni eminingi bakhale ngalokhu lalokhu, abanye ke abanje uNebukadneza baqakeze bashaya amakhwelo bakholise ukudubeka kwabantu baze babize labanye babo babize icabinet babize ingabe yini umkhandlu lowo kumbe icouncil batshelane ukuthi ake likhangele naku ngabantu lokhu kuzavuqwa khona zake sibone inkonkoni yajama. Namba-ke kodwa amadoda lesephoselwe khona besithandweni somlilo into emangalisayo yikuthi kuthiwa bangena bebathathu kodwa kwabonakala wayesine phakathi kwabo. Engithanda ukukutsho kini izihlobo ezithandekileyo yikuthi lanxa lihamba lingena ebunzimeni mina obumali sayo alihambi lilodwa nangu Nebukadnezar wazi wavuma ukubana lo omunye wesine ukhanya indoda nankulunkulu lawe ebunzimeni ongena phakathi kwabo unkulunkulu lawe kakuthi uwedwa sengitsho lo bunzima becorona le ekhulunywa kusakwamalanga unkulunkulu khona ulabo abonke abamethembayo ngobana uyakwazi ukubana baludinga usizo lwakhe la madoda kuthiwa baphuma bemsulwa benganuki ngitshona intutho lawe uzangena ebunzimeni uyephuma ungonakalanga kodwa kufuneka yiloko okhulunywa ngoNebukadnezar ku-28 ukuthi unkulunkulu kaShadrach lo Meshach lo Abednego kulaba abamethembayo uhlala labo kwaze kwaguquka le nkosi uqobo lwayo sengathi lathi lalabo abasikhokhelayo iinkosi zasemhlabeni zinganazelela ukubana kuyo yonke imizamo eziyenzayo amakholwa athembe ilizwi lenkosi ukubana lizabaquba libakhuphe ebunzimeni kawuhambi wedwa izilingo ziyabakhona okorona le mkhuhlane emningi engelaphe kiyo yabakhona kodwa bathemba unkulunkulu ekugcineni baza kunqoba unkulunkulu abelathi asophule kulo mlilo esiphali kwayo asikhulekele babathixo engcwele nababantu bakho banikele esandleni sakhe baphule emlilweni wenkathazo zonke abanazo ngoba nangunkulunkulu wethembekileyo kuzokuna phakathi amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi thande kuzintimkandla siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu ke jakelidala ntungameli nkomo.
This song comes to you from ICAP at Columbia University, which is working to build healthy communities around the world. COVID-19, a highly infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Even if we are miles apart, even if we maintain our 2 meters apart, we are not a helpless and hopeless Lord. Communities have the spirit to keep us healthy. We are strong together, and together we have the power to keep ourselves free. We have won other battles before, and we have the spirit to win this battle.
Osanda kwethulwa ngu-Albert Nyathi labanye abagoqela uDerek Mpofu, uTererai Mugwadi, uFatima Sitimela Katiji, uLwazi Jabangu, uJust Signal, Joseph Chinowuriri, Lomono Mukundu. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele ebezikhokhela. Abantu bathi bahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala belegciwane le-coronavirus eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje olivalisayo ngengubulo nguGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.